lokudana kakhulu siyamangala njalo ukuthi nqa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelelene le lockdown le khona sikhangelelene lokuthi abantu kabenelisi ukuhamba bese mabhenki bese yakuma izikhathi ezinde sikhangelelene le lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing lamabhenki kuyaphuzwa uyangena ebhenki usithi uyadinga imali njengathi thina esizisebenzayo ngezandla zethu besibona i-ecocash kwesinye isikhathi noma iye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu
bakhona abangafuniyo ukwamukela enye imali zeyama-bond notes liyakubona yini lokhu la kumhlanganiso yenu
sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinyade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise so nxa ngathesi zingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yokwenza ukuphuka besesala ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi kade uhamba njani umkhwenyana wathi kuthiwa lezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba lilizwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kule something wrong sihlala sithi nothing for us without us as informal sector sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha esiba lama-decisions ayenze yedwa engayi-involve abantu on the ground ukuthi hhayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni sokunje umama uSthembiso Nyoni sakhuluma laye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka ibuya kithi thina ama-vendors ngoba we are the most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzwayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi
Wino kwenzakala kathisi.
Ngithanda ukuthonisa umbeni ukubingelela abalaleli. Igama lami ngingu-Debra Mkasa. Ngikhangelane le-Bulawayo Vendors and Traders Association ekhangela izisebenzi ezisebenzayo ngaphandle ngezandla zabo lokuhamba la ngenyawo zabo. Sikhanyele udaba oluphumileyo lokuthi uhulumende usemisile ama-ecocash ukuthi esebenze kobulawayo ngingathi elizweni lonke jikelele njengathi thina izisebenzi silokudana kakhulu siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelelene le lockdown le khona sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki beseya kuma izikhathi ezinde. Sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing. Lamabhenki kuyaphuzwa uyangena ebhenki usithi uyadinga imali. So nxa uhulumende esevalile ukuthi ekhokheshi, ha sokusiba nzima. Njengathi thina esizisebenzayo ngezandla zethu, besikubona i-ecocation kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu, especially asisei kuyithola leyo mali. So singazi ukuthi from khonapho uhulumende njengoba esevalile ukuthi sezakwenza njani. Singathaba nxa eza sinika i-cash ngoba yimali esingakaze siyisebenzise, yimali ekade sesimbongile ngayo uhulumende ukuthi hayi siyabonga usiphile i-cushioning, kade esinika i-cushioning yamalayini kuphela. Sithemba ukukhona azakwenza ngokuthi size siyithole leyo mali. Then ngibe sengikhanyela futhi ngokuthi thina si-affected kakhulu ngokuthi ama-$2 bond lawa notes kasafuneki njalo. Sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinye ade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo, sike siyothenga ngazo, siwode ngazo, ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise. So nxa kade sizingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxayelwe zokuya besesala. Ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi kade uhamba njani umkhwenyana, wathi kuthiwa lezi sizibeke zodwa, lezana sizibeke zodwa. Kambe kungaba lilizwe eselihlukanisa izimali, eselihlukanisa ukuthi nxa le ibekwa ibe lo mgodla wayo, le ibe lo mgodla wayo, le ibe lo mgodla wayo, kutshengisa ukuthi kune-something wrong. Uhulumende kabone engatshintshi kodwa ama-policies, katshintshi kanye kanye labanye. Sihlala sithi nothing for us without us as informal sector. Sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown, ngapha esiba lama-decisions ayenze yedwa engayi-involve abantu on the ground ukuthi hayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni usokunje. Sike sakhala ngiyakhumbula sikhuluma ukuqalisa i-lockdown le umama uSthembiso Nyoni sakhuluma laye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves, imali zingcolile. Sathi ye siyakuvuma sebelincwadi imali zethu zingcolile. Yinto okumele ukuthi ngawo uhulumende wahle wayinanzelela masene sahlala phansi sakubona sazwa futhi lesizathu sokuthi sokuntshintshwa lezo mali kumbe sezikhutshwa. Kuthena kubuya ama-$2 lawa amatsha bekuthiwa ziyasebenza okufananayo. So nxa isizakhitshwa singatshelwanga ukuthi seziphuma, hayi sesidubekile shiwa njenge-informal sector. Ikhanya sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka, ibuya kithi thina ama-vendors ngoba we are the most vulnerable. Yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzwayo, kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi. Ngingathi ngakhona lokho hayi ngazi njenge-vending sizwa ubuhlungu kakhulu. Ngiyabonga.